Yakhuluma lapho kusungulwa loluhlelo umphathi ntambo ubona ngezenzakalo ezansi emandebeleni umnumzana Bert Nkuncube uthi uhulumende unanzelela ukuthi indlala ekhona idala ukuthi izifuyo ezisetshenziswa ukulima zicube kungakho kuyadinga ukuthi kusetshenziswa amathalakitha ukulimela izakhamizi uncube okhuthaze izakhamizi ukuthi zilime ngenhlanyelo eziyitholileyo hathi ukuthi ziyayithengisa umlimisi osebenza phansi kohlangothi lwe-agritex umnumzana Mkhundulelwa Ndlovu ukhuthaza abalimi ukuthi balime ngamathalakitha ukuze benqabela ukutsha kwezilimo masinya
isektha yasilimisa sukuya lamajoki nomlimi ne-fertilizer nenhlanyelo sidweba sufake i-compound d sufake inhlanyelo sigqibele ukwenzela ukuthi sithole ukumila impande zihambe kuhle nobumanzi ubambe kuhle
unkosikazi Trainer Ndlovu owalwa impi yenkululeko njalo ngumfelokazi ehlala esijubani ngomunye wabathole inhlanyelo
uhlelo lolo lohlanyelo olufikileyo mina hhayi liyangithokozisa kakhulu ngoba ngibe ngumama wakuqala ngingumfelokazi ngiphine ezinye intandane ngiliwovetereni basala ukulima ensimini yami yikho kuyangithokozisa so kusasa ngizavukela emasimini
umnumzana Super Sebata nezinye sezakhamizi sezijubani oveze ukujabula ngokuthola inhlanyelo leyo
siyakhuleka ukuthi uNkulunkulu ezulu elinile sivune ukuze ilizwe lethu libe lokudla
abalimi baphiwe isisindo samakilogramu alitshumi 10 kg yonhlanyelo yomumbu amabele lengawothi kanye lemvundiso yohlobo lwe-compound d le-ammonium nitrate njengobakhangelelwe ukuphiwa imithi ngokubulala emhogoyi imuli ezedlula inkulungwane ezilikhulu namatshumi amahlanu 150,000 ezansi emandebeleni zikhangelelwe ukuthi zincediswe phansi kwalolu hlelo ngimele umsakazi we-Studio 7 ngiseguyu ngu-Albert Ncube.